So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezeCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki.
Angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi esaradini xa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiriti izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration bethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo but ayikhona violent abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sinuze lawo ndawo ezibaba labo bayabe sebelungiswa okwabo thina besikhona vela sikuzwaka kona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo. Okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukutshengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetrol. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni umnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje isingathi sicwebiso sokuthi ngibizeleke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi extraordinary general council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esitaladani singenzani, yilo elisinika amandla belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esitaladani. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Esibone ngani akulanto ephumayo ke evela kukhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo lukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi bebesebezaphenduka kuvikezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali.
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini. Esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba abaningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ibandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu weRally eChurch ngesonto ntambama ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu weCongress. Umsakazo weZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wachothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe ezePolitical Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni incazelo yesiphathamandla seMDC, umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChiretsi.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. State lafuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikona violently, ukuthi simdose abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sizuze lawo ndawo ezibaba. Labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela sikuzwana khona. Ngiyabona-ke kuposa kuthaya nelingxala maraliseke sibe lawo ebhinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu bebesele ukuthi bengahlalaa bahlala legroundini but ama-stas abantu bigcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma ngento ye-judgment le. Ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yikho ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Batshela nje kodwa bona asomlando wabo, bazovotela esangene. Bathi abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwereni akuyiko wakhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho sifuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontshile. Asiqale silungise lokhu kwadlulayo ukuthi sibonisa lokuthi hayi wena zala utshontshile la la evumi ukuthi hayi madoda nitshontshile ngiyaxolisa ngokuyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi ngcono silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe kona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela and kule nto eziningi ezilungiswaka kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolobi.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Yabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezala bakwazi. Abantu bezala nginathemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkono ulungile. But ukusela ukungena imbali yikho kuyathi kulala ilizwe. Asiyabona ukuthi bona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwede eZimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi ukuthi uhulumende lokho kuthikelele ukuthi ibhondi iyasebenza. But siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinde ama-bhondi nokuthi bewafake estradini batshontshe imali abanye bantini bathatha ama-youth bona bebefisa bodwa benyekele ukuthi belungiselela abantu aba beZimbabwe. So into yemkhono mayihluphe ukufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenza ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChiretsi njengemhlangano eliyalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba le mhlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
Angithi uyabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo. bayabele ngkata zabalazo lapha abahlezi kuhle abantu abaphuma so thina njengebhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithembe esihlalo liku-MDC and likuba kujamisa yokusiphuma ngobuningi and ngiyabona babetshirezi ngelidlela esikubone ngayo la ma-problems abatshela upresident ukuthi situwitsabala magetsi abantu sexotsha emsebenzini emapulazini abo bahola bahola ama-$100 amapulazi enzimba yathathwa ngama-ovet konke lokhu yena kubenza abantu bezonde befuna ukuthi hhayi ithemba lethu likujamisa ngcono siye kuzinqazela ukuthi kuyini angasinceda hambo.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalele eParliamente sisukela sikhulume la yena ke esanda ukusuka eChiretsi likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele unomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona leZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladeni silo enokudube siyabonga ukusixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalithulela ezinye indaba. Ye, unomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo hayi ye intengo yempahla ilokhu iqansa isiya phezulu uthi sabona Nkosazana usekanokhoza njalo unomthandazo Nkomazana uthi well said Gabuza ngabona ukuthandile obekhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana silo Glenn Dewa othi good morning lo Musa Mazibuko othi mamhlanga msakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run bike ese-SA hhayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi hayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uchamisa hayi kutsho uthi layina amboni ukuthi engabe emsekela uchamisa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ibandla le-ZANU PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kusikhundla sokudinga umgcini sihlalo waleli bandla kuleliso sigaba. Isiphathamandla se-ZANU PF umnumzana George Nabe uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi kodwa uthe iZANU PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabo mnumzana Sifa Sincube osengumgcini sihlalo logarikayi Zonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. Umnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele umnumzana Sifa Sincube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana BK Mathiza uthi ibandla elibusayo eleZANU PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo umongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Proton le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku-Studio 7. Ngibonga umsebenzi omkhulu kakhulu eliwenzayo. Ngoba kungayisini ngavele sisentuthwini ngoba sazi lutho. Ngoba ZBC la yakiwe yazikhulumela kwabo kungazwakaliyo lokuthi bakuyamaphi. And lisilethela esikubonayo. Hatshi laba abasitshela ukuthi into yenzakale namhlanje. Uyikhangele but uzathi singa sebeyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda wona enceda ubana bona bebebibakalokhu besembusweni ngikhangele indaba enduna izimota lezi abathi befuna ukuzithatha babesipha uchiefu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe lamandla ukwenza konke akwenzayo so nxa uchiefu isithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo akabamikela khuluma kanti yiwo abamphayo amandla ukubana akhuluma umsebenzi wakhe kanye wona lo uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza wuphi umsebenzi kabona ukuthi intaba leyo intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenzayo njalo ulawo imvume ukubana achothoza kanti labo bayachothoza kanti sibathi nxa i-MDC campaign abethi iphiwa amandla i-Britain so la nxa sithi ekhuluma kwakhe kakhulumi ukuthi nxa sithi ama-sanction angezelo lo nguye la kakhulumi kule mvume yokukhuluma anti laye ngumntana wezimbabwe yikho thina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo wathinto zingcono kakhulu kathi sani sebelala bengadlanga abanye uyatshone abantu sebephelile kade semgodini ngokufela emgodini wonke umuntu usegcwele emigodini segcwele ngaphi ngaphi sedinga ukuthi ukuthi athole okokudla ngokuphangisa ngizizo yafa kuzoyenzakala ukuphela kwabantu ngathi abantu bayafa abanye bafela ezibhedlela akusoze ukukhulume ukuthiwa indlala ebulela umuntu lapho umuntu awusuke wawugula uyagula kodwa indlala abanye sebesidlala kungafana nanga ukuthi kudliwe ukusuka kumfakela umkhuhlane ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlakula egqibela ukhula wamxotsha wathi suka lapho na awukwazi ukuhlawula uhlawula ugqibela ukhula ubesuzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlakula abesehlakule egece umuntu yikho esikwenzelwa ngamadoda la athi siwaphi isikhathi sokubuta abhidlize esikhangeni yikho kwakusenza umgaki wayesithi kuzalunga kuzalunga uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo
besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo lo nyaka emakhaya abantu babazuzanga abantwana ezikolo akusafundeki abadli ababalisi bakomplain ubona abantwana nxa befika esikolo yabona umntwana sifuna ukulala hayi lo nyaka kulanto enhle uhulumende mayengavuselela uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo abantwana bathole ukudla kungasiza kakhulu ngoba izikolo hayi indlala ibulele sibili kakhulu mina engikhulumayo ngugabriel moyo
salibonani lonke mina ngusibusiso swela ngibuye eflabhosi ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi lathunjwayo namhlanje isinkwa siyadula sikwazi ukusithenga sisisabaleka sazohlala eSouth Africa sihlukumezeka ngenxa yomntu kamnangagwa kathi mnangagwa yena kwehlulani ukudlaya kaphume
emkhundle esikhundleni angithi utshaye umgabi khulu uke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila kakhulu ngoba mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu okuqala okwesibili wasihlukumeza emathebheleleni asilabazali sizintandane so asimthandi thina kasimfuni manje sihlezi e-South Africa abadala bahlala bodwa eZimbabwe kubuhlungu lokhu ngoba iy'ngane zethu zizakhula zingelasiko zingalazi isiko lethu khona manje njengezami iy'ngane zintathu kazikwazi kona inkonto okuthiwa yinkomo lobo kuthiwa yimbuzi ngabazalele eMzantsi Afrika la manje ndilokhu endihlala khona kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele e-Bate Bridge ngiphenduke ngiphelele eboda kaMesina ngempela kwamba e-Bate Bridge ngiphenduke ngibuyele futhi e-South Africa ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani hhayi siyacela lo nkulunkulu sesizwile asixolele asizwele kangenele athumele umlilo wakhe umnangagwa la yakavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse lawa bakamthwakazi ngoba lathi laba bakamthwakazi abafundileyo
salimanani njani basakazi abahle lo okukhulumayo ngobusane ngobusane sibanda ngiphuma le emagusini enkaya kwasikhokhokhoni sigodi uzobhuka umazamba lento eyenzeke enduneni undiweni le ayiqondanga kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe, ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumpila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane, bayasho lokukhuluma abantu bathune izanpiro. Imbi lento eyenziwa izanpiro futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma sokola ngenxa yokuthi kahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna, futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi lakulezi zizukulwana zamanje, izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke le nto. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi ingunga ezi zikhala kakhulu zizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lowo, liyazikhohlisa nje bogabhuza. Ngumbono wakhe lowo unganivumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya lawo uyasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonxa bengayazi inkomo asonto ongasitshela abantu leyo, khuluma into elomkantshi, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emsina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo sanomhla yena, kodwa kufake ku-context wathi ukuthi kungani isizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mbona ingani laye ulo mbono wakhe ngalolo da. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa njalo kulamalunga ayisikhombisa ancintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima, lomkhokheli webandla eliphikisa umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. I-Committee yomanyano we-United Nations owe-UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe le-Democratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesile kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda loMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye oseyi American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
Officially closed. I now have the final results in my hand. For the final
Ngemva kokunqoba, uLane Hardy oleminyaka elithumi lasitshiya kalolu nemnye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezivalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokhu engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo, kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie njalo omemezeleyo nguye ke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Daddy Yankee ocule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asebengabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintisano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohleni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader.
Yeah, yeah, she is always in my corner right there when I wanna. All these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting but I'm empty. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Loka omi esithi cheerleader ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho ukutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting owesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MTC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiretsi ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.